isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 15 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 Jomolungwa double digit economy with a 46 billion economy. That is it.
Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa emaswingo namuhla lapho atshele khona uZulu ukuthi engangena embusweni uzavuselela umnotho ngokuphangisa.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emaNdebeleni, i-provincial capital eMasawu. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize.
Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende lamakhansila labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo yalonyaka yeFIFA Soccer World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bebeqhubeka ngemikhankaso yabo endaweni ezithiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu emaswingo. Ekhuluma kulomhlangano uChamisa uthembise uZulu ukuthi engangena embusweni uzaphanga avuselele umnotho njalo kube lemisebenzi.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 Jomolungwa double digit economy with a 46 billion economy. That is it. That's Oscar 2029 100 billion Jaroa. Inopanange ati washuga Zimbabwe. Wo change reverse drive. Vadazi tsaga mabasa ku South yombo tsago wa muno. Takani tsaga mabasa ku UK yombo ya muno. Amwana uti eta misa uri kuwanzira vamwe. Vedu vari kushanda ikoko imamusiko wawanzira. Why can't we create jobs muno?
Umnumzana Chamisa uthembise njalo uZulu ukuthi uzagcwalisisa umbuso wezabelo owe-devolution. Wengeze wathi uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukucwasana ngemihlobo.
We want to de-RRRize things. We want to decentralize services. Muno Masingo, you are going to see how we are going to be honored, because we are moving the name of the country from Zimbabwe, which is Zimbabwe ruins, to Great Zimbabwe. To show that is a new dispensation. Zimbabwe. Gukula. We are also renaming our provinces. Karangaland. We must have neutral names in order that we are a united people moving forward, focused on building our country together.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho le nkulungwane zabasekeli bakhe emaswingo ethembisa ukuthi engangena embusweni uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukukhethana ngemihlobo. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo endaweni ezithiyeneyo zelizwe. umnumzana Thandeko Zintimkandla onqintisa ezimele eGwanda Central uthi uZulu kumele akhethe yena ngoba engumkhokheli olohlonzi.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi eMandebeleni, i-provincial capital eMatsawo. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize ekuhlanganisela umbono osekwahamba indlela zokubuswa kwezabelo kumbe lohulumende, umuntu oleziqu ezithize, sengisho zona nje ezokufunda ukuthi ufunde wafika ngapi, ngoba izinto zakulezi nsuku kazisafuni labana abantu abalolwazi olusilelayo. Kasibahleki kodwa iqiniso yilona lelo, ngakho mbone ngathi mina ngilombono obanzi ngemva kokuba ngake ngaba umeya waleli dolobho, ngaba lilungu lephalamende eGwanda North, ngaba umkhokheli wequla elalisiya e-Europe le-Africa le-South America. Ngabona ukuthi kulendlela okumele zisetshenziswe ukuze abantu bathuthuke. Njalo ke njoba ngisitsho, ngike ngaba ngumphathi isikolo, ngaba ngulekthara, ngaba phoza iyo yonke into, ngabe impilo yomuntu ngiyayibona lapho okumele ndingayiqondiswa khona. Engikuthembisa neGwanda Central yikho lokuthi bakhethe umuntu abazahlala phansi laye babonisane, la babonise kodwa abantu bahambe phambili.
Ubatshiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho.
Bantu beGwanda Central, khethani ngonanzelelo. Imisebenzi yomuntu iyazikhulumela. Uba ngumuntu kuyazikhulumela. Akusweleki ukuthi sibe simehlaba umkhosi. Lina bantu beGwanda liyakwazi njengoba ngitshile ukuthi ngisesengumeya idolobho leGwanda, ngaliphatha njani. Lendumela liyayizwa ukuthi eGwanda North ngenzani kusukela kuward 1 kusuya kuward 11. Lalabo engabafundisayo ukukhalipha kwengqondo yami bayakubona ababalisi, abantwana bezikolo, lo mphakathi nje. Khetha nini ngonanzelelo, ngoba nxa sikhetha abameli kumele sikhethe uhlonzi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ngoncintisa kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edale lephalamende, uncintisa elilunga elizimeleyo. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Alliance for National Salvation, umnumzana Nketa Mangwe Dlamini, yena odinga ukumela isigaba seMangwe edale lephalamende.
Sina sikhangeleyo ukuthi iMangwe kumele ithuthuke. Nxa sikhangele iMangwe sikhangele ukuthi ubukhokheli obusekhaya, sina sifuna ukuthi kube lamandla, kube yibo ububona ukuthi nxa isigaba sithuthuka sithuthuka. Esingawufuniyo thina ukuthi intuthuko ivele phandle, asithi abantu bezositshela ukuthi bona kumele benzeni. So sikhangele ukuthi abantu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ikanti njalo kulezikolo kumele sizikhangele, abantwana bafunde, nabadala engxenye abangazange bathole ithuba ukuthi bafunde bafunde. Ngiyangena uMangwe Mangwe ngafika eMambale uhambo dlule eGcinabheki kusiya eKhalanyoni. Umgwaqo engubonileyo mubi kakhulu, okutsho ukuthi engxenye abantu kabahambi ngendlela okumele bahambe ngayo. Khonokho futhi kungenza ukuthi engxenye le ntengo abantu abathenga ngayo esitolo engxenye yabo isiphakeme, ngoba abantu phela besabela izimoto zabo. Uyazi ukuthi nxa kunjalo abantu badlulisele insupho ebantwini, sebethenga ngeprayisi ephezulu. So sikhangele nje ukuthi kona kube lokuphumelela kweMangwe.
Balalela abantu beMangwe Mangoye, ungabatshela wapha amazwi?
Nangabatshela ukuthi khona sifuna ukuthi amandla ukukhokhela aye kibo. Sifuna ukuthi iMangwe iphakame ibe yi-district layo esingayibali elizweni ukuthi ngu-number one. Kungakhangelekile ukuthi khona isemathebe, ngoba kathesi kule ngqondo ethi nxa usemhlulweni lo eMandebeleni engxenye abantu bakukhangela phansi, bakukhangele ngani ngesikhiwa ngathi i-second class citizen. Kodwa-ke sifuna ukuthi abantu labo bazibone ukuthi elizweni leZimbabwe bangabantu labo, bahlonitshwe ngabantu ngolimi lwabo abakhulumayo, wena kumbe isiKhalanga kumbe isiNdebele kumbe isiTswana. Nxa usazi iMangwe ikhuluma indimi leziningi lesibilima, bakhuluma indimi zabo, bazi ukuthi labo basemhlabeni lo weZimbabwe.
Umnumzana Nketa Mangwe Dlamini lilunga lebandla le-Alliance for National Salvation, njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe edale lephalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network iZesni ithi ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU-PF kuyakudlondlobala endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lenhlanganiso ithi njalo ibandla leli liqhubeka lisebenzisa impahla kahulumende kumikhankaso yalo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngembiko yokwethuselwa kwabantu le.
Isisekelo sombuso imithetho yakithi lemithetho yomhlaba ithi abantu nxa bezavota kumele bakhululeke bavotele lo abamthandayo. Angiboni ukuthi kwayena upresident u-Emmerson Mnangagwa ngathokoza ngokuthi awine kulezi dumbu phansi, ahlale embusweni kulezi dumbu phansi ngaphandle vele ethokozele ukuchitheka kwegazi. Kodwa nje wonke umuntu ohlangeneyo ekhanda uyabe kwazi ukuthi ukhetho lumele lube ngolukhululekile, kungabi khona umuntu wethusele omunye. Kumele amapholisa izikhi namakhothe bakusukumele khona lokho ngendlela ephangisayo.
Bathi ikhula lamanono ayo Ncube mhlawumbe ludlakela olusegazini ebantwini bezanu-PF abaningi lapha, yikho nje bengafuna ukuthiyana la lolanxa nje umkhokheli wabo esithi akube lokuthula.
Yiliqiniso elikhulu lona lelo, abantu ubahlale kakhulu kakhulu ebandleni leZANU-PF ngaphansi kokuvunyelwa ukuthi bachaye abantu, ngaphansi kokuthunywa ukuthi bachaye abantu. Yo umbuso we 37 years oka president uMgabe ube kusenziwa lokho, esitsho athi ulama degree ku violence ula yonke into yokubulawa abantu, athembisa athi angikula muntu ongawina i-election ipower nge-election, amandla ngokuvota, athi ngoba amandla abuya ngezikhali. Ukwangena kibo khona lokho ukuthi kuyabamangalisa nje ukuthi kuthiwa bangajaya abantu ngoba basi bekuthatha ukuthi into enormal nje efanele yenziwe vele kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumaigobe. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lomunye wabontanga okwelemelika obuhlelo lukahulumende welemelika iMandela Washington Fellowship, abanye bathi YALI, Young African Leaders Initiative. Lo muntu esixoxa laye waziwa ngabantu abaningi emphakathini kweleZimbabwe ngenxa yokuthi ulwela abalungelo abontanga eZimbabwe. Mthwakazi omuhle, lamhlanje sixoxe lomnumzana Pride Mkono. Mkono, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Angiyaphila mina, kunjani?
Angiyaphila. Mkhono, awungitshele kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Into yokuqala ukuthi vele mina njengosakhulayo lami ngile ngikhangelela ukuthi kwela kusasa elingayikhokhatshana kakhulu kuyabe kumele sikhokhele elizwe lethu leZimbabwe ukuthi sibe nama-solutions okulungisisa into eziningi kakhulu ezihluphayo eZimbabwe nxa sikhangela into zokhokhelana kuma-public institutions ethu, sikhangele njalo into ezomnotho welizwe ukuthi zibanjwa kanjani. Isifiso sami ukuthi lami ngithi hatshi ngeminyaka ezayo ngiyabe ngikhona ngale phezulu emahhosini kahulumende silungisisa izinto ukuthi sihambe kahle eZimbabwe. Into enkulu yami eyangiqhubayo ukuthi hatshi mana lami ngike ngiye ufunda khona ngale eMandela Washington Fellowship ukuthi sibambe kanjani lo msebenzi.
Ukhangela ukuthi uzafundana okungathi uzathatha lawe uyofundisa abontanga eZimbabwe ukuze bathuthukise impilo zabo.
Ye, ukuguqula izinto vele kuyathatha isikhathi ukuze sibone imehluko wakhona. Kodwa into engithokozisayo njalo esikhangela ukuthi siyabe siyenza yikuthi besiyenza siyabe sithola usekelo lokuthi amaphupho ethu lalawo ama-ideas esilawo ngapha sibe siwayenza siwayimplimente eZimbabwe. Ngiyakwazi abaningi kakhulu abasuka lapha kuyala abanjengabo-Betty Masaraure, abanjengabo-Kuraone, Godfrey ongukansela ngale eMaswingo, sikhangele abantu abaningi abanjengabo-Thulani Mswelando bayenza imisebenzi eminingi kakhulu sibile eZimbabwe, besebenza le nhlanganiso ezitshiyeneyo belokhu be-implimente ukuthi ubukhokheli kumele busenziwa kanjani. Lokhu sitshengisela kusasa leZimbabwe liyabe lingani licacile kakhulu ngoba abantu abontanga abaningi sebekwanisa ukuthi bekhulume ezengqondo njalo beyenza into ezibambekayo lapho besebenza khona, ngaba kumakhansela, ngaba kuma-organizations, ngaba kumabandla ezombangazo.
Isikhathi Pride ngathi yiso sesihambile. Qhiba uhlelo mnumzana usitshela ukuthi uyakhuthaza na abontanga ukuthi bona bangene kunhlelo ezifana ngalezi.
Ya, ngiyakhuthaza abasakhulayo abaningi vele ukuthi hathi asathena amathuba lawa sibasebenzise ukwenzela ukuthi lathi siyokwazi ukuthi ilizwe lenxa singalikhangela the world is very big. So kuyabe kumele lathi sibe sithintana ama-ideas ethu labanye abasakhulayo kwezinye iindawo sibone lokhu ngezindawo into ezigaye ukuthi azenzakali vele izinto ezikommon kwamanye zenjengabo-America vele very just commonplace stuff. So kanti kumele silathambe sibone ingqondo zethu, we increase our knowledge ukwenzela ukuthi sibe ama better leaders of tomorrow.
Hayi sikuzwile Pride, ngilethemba lokusabalaleli labo bakuzwile. Ngiyabonga Bhuti bekuhle ukuba lawo kuhlela.
Hayi lami ngiyabonga ithuba leli ngikhelo nthini ngikukhulumela ba sakhula eZimbabwe.
Ngithokoza umuhle lapho bengixoxa lo Pride Mkono okuhlelo Mandela Washington Fellowship kwanele kwalamhla masibane ngevikezayo Oliver Lisayo uMikeobe Lilay.
Siyabonga jahelidala ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube we Studio 7.
Gcina masiko
wethu.
Ungangusenziwe wane.
Ningalithona njani izwi lomuhle lo nguGibbs Dube kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubekela ngodaba lokuthi amajaha akulezi nsuku athwele nzima ngokuthi adinge amantombazana. Lamhlanje le ntombi yakonyadi uMamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana, njalo ngilo baba obekuthemba lima la ekhona ngale ke kwele Botswana. Nxa sikhuluma ngodaba lolu uMamdluli lubamba kanganani abantu abasakhulayo?
Liyabahlupha sibili abantu abasakhulayo. Uyamuzwa kuphela ngokuthi ethi ngicela inamba yakho. Kuna la usumbuza ukuthi inamba yami ufuna ukuyisa ngaphi. Aba seyala kuphela ngokubela ukuthi ngicela inamba yakho, ufuna inamba yakho, kuthi angakutshela ukuthi uyakufuna hayi. Akusafanani lakudala sibi, bathele nzima, akusafanani lokwakudala, sokwahlukana. Kudala umuntu wayeyitshitshela intombi aze ayithole, elokhu eyicela kuhle, eyitshela kuhle ukuthi uyayithanda. Njalo kumbe kuthi abaselaqiniso lokulobola. Anti kudala babeleqiniso ngoba babekhuluma into aze ayiyenza, athi ngifuna ukukuthatha. Baye kathise nxa ukuthi kushuthi bafuna ukudlala ama-hit and run. Ngabona yikho kwenza ukuthi begcine bengasakhulumi ukuthi ngiyakuthanda, ngoba umuntu angathi uyakuthanda phela umuntu uyabuza ukuthi unithandelani. Kumbe ukuthi ethi ngiyakufuna, khonapho kuba nzima ngoba phela ibale lithi ngiyakufuna. Ngiyakufuna manyathi, ngifuna ukukulobola ube ngumalukazana wangikhaya. Ayabona ukuthi aliphelele endleleni. Manje ngabona benziwa yikhona lokhu ukuthi babe besesaba ukuthi bazaqamba amanga. Siyabe lokhu yala ngicela inamba, ngicela inamba.
Eh baba Lima, umuntu uhlale ecela inamba, yikho likwenza phela lokhu.
Hayi kuyashiyana ngomuntu ukutheni abanye bakhona bacela inamba, abanye bakhona ukuthi iyabe icela inamba evele eserious umuntu ukuthi ucela inamba, ngoba ingasikhangela ikakhulu lezi nsuku ungakhona ukuthi ingxenye njalo icela inamba engumuntu onguye weqiniso. Kukanti bakhona abanye nje iyabe icela inamba enjalo kanti vele njalo ezidlalela. Ngifuna ukubona nje wena ukuthi isimo sakho vele ungumuntu onjani.
Kodwa phela vele kuphosta ilizwi lapha bani kungani kuyahlupha
kuphoseni ilizwi sokuthiyana khonapho yikho uzwa abadala baye bethi bona zinengi indlela zokubulala uMangoyi. Ngamanye amazwi kuyathiyana ukuthi wena indlela eyakuphose ngalo ilizwi yokuliphose ngayiphi indlela, yabona. Ukhona omunye umuntu ongaliphosa ngendlela yokuthi yabona ukuthi umuntu lowo uphose ilizwi lakho, uphose ilizwi okuthi uqinisile. Abantu omunye vele angaphosa ilizwi kodwa engaqinisanga, kumbe ngithi mina ngicine sumbona ngezenzo ukuthi hani umuntu uvele laphana ha yazidlalela nje.
Mhm. Ke uMamdluli khonapho nxaza ukhangela sibili okunye wabumelele phela sithi ha kumbe ubaba uLima uzaphosa ilizwi lapha awumncedisi kanti.
Ukubancedisa sibi siyabe sizama ukubancedisa kodwa phela ukuthi ubaba uLima akaphendulanga straight ukuthi ukuphosa ilizwi yikho sokunzima ebantwini abobaba kathesi, ngoba anti phela kathesi into abayenza yona leyo yokucela inamba. Umuntu phela nxa ucela inamba yabe engakwazi ukuthi uyicelela kukuphi, uyayibona. So ibisiqinisi sithi engxenye umnika inamba phela ukumncedisa kodwa yikho khona lokuthi inamba yabe umphile. Khonapho kumpheni inamba sekuyaqalisa ingane ufuna ukuba umngane wakho, ingane ufuna ukuthi kube njani, yikho lapho-ke ekucineni selicina lithande. Yayibona abasayenzi siyakhonsela dibo kwakudala ukuthi umuntu lapha abone khona intombi uzakulakhe siyayithayimela esiyayithayimela azazazaza athande akusekho wathi sizabacela inamba. Yikho kwenza ukuthi begcine bengalaqiniso ngoba ngacela inamba abantu babawu-4 ngelanga kumbe 5, uyabona.
Ye baba Lima,
ngiphendule khonapho ekuceleni inamba. Ekuceleni inamba sesisiya ngeqiniso eqinisweni sibili, ubona ngathi omama yibo abaphambanisa ezikhathini eziningi ngoba vele yibo abayenza ukuthi obaba begcine sebedlala ngabo, ngoba ezikhathini eziningi nxa uvele umuntu esekupha inamba yakho, inamba liyana kufana lokuthi yi-privacy yakho unayo ngoba ungeza ukuthi kumbeni upha ukuhamba usipha wonke umuntu inamba noma umuntu ongumfazi kumele ubone ukuthi inamba yami leyi ngiyipha emuntwini onjani.
Ye isikhathi ukuthi sesidliwe ngumangoye khonapho nxa ungatsho manyathi ngamaphitshane pho ukuthi pho kungaba nceda ukuthini 1 minute sibili khonapho
mente engayithethiwe ukuthi abantu abangobaba akele kuthatha amazwi ukubuyela esidaleni umuntu alanda into embinje ayitshela ukuthi uyayithanda funa ukuyilobola okunjalo nje.
Hayi ke siyamuzwa ke khosazana sethekele inyathi kukhona ngale kule Botswana umamdluli. Mamdluli sibonge kakhulu ungadelwa kusasa mama.
Alright, thank you.
Ye ngithathelela ithuba ukuthi mbonge lo baba ubeke ithemba lima la ekhona ngale ke kwele Botswana. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woliva nesemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilali.
Siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli kundawana zonke abakizo kuhlukuhlangana ngemva kweviki ezimbili.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kamahubo usahluko ngu-46 undima 1 londima yesibili ifundeka kanje. UNkulunkulu uyinqaba yethu lamandla ethu usitholakala elusizo esikhathini sokuhlupheka. Ngakho kasikwesaba lanxa umhlaba ungazamazama lanxa izintaba singaphakama ziphoseke olwandle. Bathandeka sithola uDavida umhlabeleli uyahlabelela ucula iculo elimnandi uthi yena uNkulunkulu uyinqaba yethu ungamandla ethu ufumaneka elusizo esikhathini sokuhlupheka lanxa umhlaba ungazamazama kungenzakalani kasikwesaba. Sobo zama uDavida singakhohlwa ukuthi ngulo uJahothi ngemva kokunqoba umFilistiya kulokuthi indlela yakhe ivuleke aye endlini yobukhosi ayebusa njengalokhu wayekade sechotshiwe nguSamueli ukuthi azaba yinkosi yakwa-Israyeli. Simthola esephila leziklikwi egangeni lithi iBhayibheli kweza kuye bonke ababelezikwelede ababelensolo ababelezikhwili izikhiwi zonke zeza zaba kuye zamenza induna nkulu yazo. UDavida simthola phephile egangeni ehlathini ephila ngokubaleka esuka kulindawo ayekule for 7 years ephila ngokubaleka eyisikhiwi engasela ndawo yokuhlala uSawuli emzingela. Kodwa iBhayibheli phakathi kobuhlungu obungaka kwezinsikhathi besimthola esilwa lamaFilistiya simthole kwezinsikhathi esezenza uhlanye egcosa indenda ephila endlini ka-Akhishi. Kodwa phakathi kwako konke uDavida ikhona into eyazi yini indaba ayiculayo kuleli hubo uthi lanxa sekunjani uNkulunkulu uyinqaba yethu kasikwesaba. Hlobo zami ngikhuluma ngokwesaba okuba khona empilweni. Abantu siyesaba ikusasa, abantu siyesaba izinto ezinenge ezehlukeneyo ezisuka zisenze sidangale siphela amandla. Kodwa uNkulunkulu uthi ungesabi. So namhlanje ngithanda ukuthi ngikhuthaze wena ukuthi ungesabi noma sekuvele okunzima okungakanani. UJehova uthi yena kangizukukushiya. UNkulunkulu asimkhonzayo bazalwane uDavid uthi yena uyinqaba yethu esikhathini sokuhlupheka. Yena uhlala eseduzane nathi isikhathi esiningi ukuthi kasimboni sisuka sikhethwale sizima sizihluphe ngokwesibhekane lakho okusihlukuluzayo. Kanti yena ukhona eceleni kwethu akasishiyi uthena akazukusishiya. Uthi uDavida uyinqaba yethu. Ngithanda ukukunxusa ke mntakababa ukuthi ungalahli themba noma sekunzima kangakanani. Ungalahli themba, ungalahli thaweli. Themba kuloJehova ophilayo akasilahli akasideli. Kungeza ukuzamazama komhlaba, kungeza inhlupheko ezithile, kodwa kasibambelele kuye sikwazi ukuthi yena uyinqaba. Igama lakhe liyinqaba, masicatha kuye uyasigcina uyasilondoloza. Lithi iBhayibheli laba abakholwa kuJehova baza kuqina babe njengentaba baba uZiyoni kahlane uThembeni noma ingabe impendulo yakhe ingani yaphuza lanxa impendulo yakhe isikhathe isikhathe side kahlane uThembeni sazi ukuthi ngesikhathe sifaneleyo yena uThembekisileyo uThembekile uza kwenza lokho akuthembisileyo angeka sishiye
akwigqibe mfundisi
Siyabonga ke standards baba lithe izwi lakho uyinqaba yethu baba senze sikwazi ukuhlala sithembe wena senze sikwazi ukwethembela ezwini lakho ngoba izwi lakho liliqiniso okukhulumileyo uyakwenza ngoba wena kawusiye umuntu ukuthi utshintshe ingqondo kumbe ukuthi uqamba amanga siyabonga izwi lakho eliphilayo ukuthi ngalo baba uyalikhuluma siyaphila yilo walithumela enkangala labaphilisa siphilise ngalo phinde ubusise abalalela ubusise labaphathi behlelo egama leNkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi, be kukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga. Lolo be kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sezitholakele inqwele ze 2018 FIFA Soccer World Cup. Iqembu leFrance liphakamise linkezo namhlanje emva kokunqoba ele Croatia nge 4-2. Sixoxe lomlandeli wezenguqu ekhona pha eMelika uMuzobanzi Ncube.
Umdlalo wakho ubumnandi kakhulu sibili. IFrance hayi siyiphethe sibili iWorld Cup Championship besankomo. Abe sikhangelele nje ukuthi thina abanye abeCroatia njengethimu encane nje evela kupopulation le nje le just a little bit over 4 million people bekhangelele nje ukuthi ama underdogs nje engayiphakamisa linkezo but hayi khanya abafana beAfrica abayi France basuke sivili bayithatha linkezo ndoda
hawu ubusuku Croatia ngemva kokwehluleka kweBelgium yona owawuthe izangena kufinal
uyabona mina laphana ngangithe khona vele final kuzaba iBelgium leCroatia so bekumele nisale ngibambele kwelinicele eliyiCroatia so akusho ukuthi nisuke sibili ngaluza zonke mnumzana Nkomo but uyabona phela ibhora vele njengoba liyiround so ligiqekela everywhere so hayi ngikhuthile sibili thunya zonke
yebo linqotshiwe elakho iqembu Ncube kodwa abeFrance abasekeli France bathokoza ngayiphi indlela khona ngapho
vele khona pha abaningi bakhona nabeFrance bekuyimi nje kuphela lomama lapha bese supporter yoni Croatia le hawu siyahlekwa sibili khona pha sibili njengabantu nje abadliweyo kodwa singakuthini kukujabula kwakhona phela uyabona ama sports konoko ukuthi leya beta beta nje kokudlala lonke lithembele ukuthi team yakho ezawina hayi kubunandi bakhona kodwa sabajabulela kakhulu bona abantu beFrance sibili ngomsebenzi wako umhlaba wenzileyo hayi sizungu nje kuphela esese siyasibona ndoda ngoba hey inyanga yonke le lokho esikhangele lapha ku TV sibona ibhora hawu ndoda seliphelile so sesiyavuyela ke kuma league yethu lawa ama EPL esesiwajwayele ukuthi hayi iArsenal sizayibona sibili ibadweba sibili okunzima ngoba iArsenal yiyo yithimu yabantu
Aha, umnumzana Muzobanzi Ncube ngomlandeli omkhulu wenguqo sixoxela ekhona pha eMelika edolobheni leVirginia. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ekhaya yona imikanje. Shabani Mine 2, Dynamos 2, Caps United 0, Bulawayo Chiefs 0, Highlanders Poso Chila Moya 1, Herentals 0. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance ubekhankasa emaswingo namuhla lapho athembise khona uZulu ukuthi uzavuselela umnotho ngokuphangisa luba nayethe wanqoba. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo ye 2018 FIFA Soccer World Cup olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.